Abela tewe kule mkosi, owenzelwe emzini kamuyi eWaterfalls, bachaze umuyi njengomuntu wayelothando, okhonzayo, njalo owayengumazithulela, lanxa engekho oke wathinta phezu kwendlela yokubhubha kwakhe. Yehlule imizamo yonke yokuzama ukukhulumisa abantu abakade besemkhosini lo, abatshengise ukwesaba okumangalisayo. Uninazala kamuyi uchaze unkosikazi Maphosa njengomuntu owayeziphethe kahle. Uqongqosele ukuthi imuli eseleyo kumele ilandele izenzo zikankosikazi Maphosa. Abezenkolo ezehlukeneyo labo babuye ngobuningi babo ukuze duduza abafelwe yinsika yomuzi. Umfundisi uFelix Banda utshele iTV7 ukuthi uhulumende kumele axolise ngokubulawa kukankosikazi Maphosa labanye loba nje sokule khomishini ehlolisisa udaba lolu.
Siyakholwa ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi abantu bavunyelwe nabo ukuthi bakhulume lokho okubuhlungu enhliziyweni zabo, ukwenzela ukuthi kutholakale ukuxolelana nokuthi kube le ndlela yokuthi kungaphindwa futhi njalo isimo lento enjalo ukuthi yenzakale.
Umfundisi Sibanda uthi akumelanga abantu abaphelwa izihlobo zabo bethuselwe nguhulumende.
Ngibona ngani lokho akulunganga, engxenye bayesaba ukuthi bazakhipha ezinye izinto ebezifihlwa, njalo besiyakwazi kulo commissioner lo ofakiweyo, engxenye bafuna ukuthi izinto zikhangele ngenye indlela. Kodwa kabe kungalunganga nxa uhulumente efakela abantu, kumele abantu bavunyelwe ukuthi bazikhulumele, bazenzele, ikhulume lapho kufika akuntu asele izindaba lokhu abakucabangayo nalokho le nto le eyayenzakalayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulilungelo labantu abafelwa izihlobo zabo ukuthi benze izikhumbuzo zabo.
Kuqondile silile ukuthi kwenziwe lokho, njalo kulusizi nje ukuthi izinto ezinjengalezi ezisuka izinto nje ezingani sezibuya nje zisikhumbuze onalwana umuma odlulileyo njengoba kusanda kwenzakala. Kodwa-ke mina njengami nje angilusizi, ngabona lo mongameli layo lokho ephindaphinda eleke ekhuluma ukuthi into eyayenzakalayo isiyinto esizabona-ke ukuzaphuma kulokuze nge-commission of inquiry le ebunjwe ngumongameli. Ngibona ngathi kumele sinike ithuba abakhangelelayo lokho bonke ukuthi indaba yakhona izaphuma njani. Silusizi sibi kakhulu ngakhonokho.
Uphinde wathi izihlobo zabantu abadutshulwa ngamasosha ziyavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba.
Angiboni ukuthi abantu bengabe bevalele ukuthi bakhulume emumeni onjengalo obunjwe ngubaba upresident wethu Mnangagwa. Hayi, ngibona ngani kithi abantu bakhululekile ukuthi ngingazi ukuthi lokho kungabe sokuvelela ngathi, ngoba abantu ukuthi kathi bayabumba izinto lezi, kodwa ngibahlangana nokuthi ovalele ukuthi akhulume. Abantu bakhululekile ukuthi bakhulume elizweni leZimbabwe. Abantu sebekhululekile kade sithi bakhulume abakufunayo, ngoba kulilungelo labo lelo. Isisekelo sombuso siyakutsho khonoko.
Uhulumende usebumbe ikhomishini ehlolisisa lolu daba. Abantu abayisithupha babulawa ngamasosha ngesikhathi kulabanye ababetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuthi uzakwethulela uZulu impumela yenhlolisiso le. Ngimele iTV7 niseHarare, ngingumeziGama.